Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngombulo mhla ka 1 ncwaba kwazi 2022 uFrances Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikathana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze salale ngokuthula umfoka mdlala continue loving
Ubunoba omkhulu wezingolo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa lamasiko uKhonthi Mhlanga akasekho.
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasikontinue until 6 ebusuku.
Izakamizi zemalokishini amaningi akobulawayo zivuke ezingela amanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe kansili yaleli dolobho. Isilinganiso sokungama-41 ekhuleni 90% sabantu abale viral hepatitis babikwa bephila lalo mkhuhlane bengazi lokuba kwazi ukuqwana balawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizwasizwa kulo msakazo. Umlobi omkhulu wezingwalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa eyamadrama lamasiko uKhonthi Mhlanga akasekho. UKhonthi obe ngumqondisi weyamakhosi Theatre Productions ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela esizimeleyo sakobulawayo lapho abelaliswe khona ngumkhuhlane ongaqanjwanga. Kubika indatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Elimnyamale hleleke izigodlo zezigaba zonke zeMandebeleni esakobulawa leZimbabwe yonke jikelele lapho kuzokala ukuthi uContinue Loving Mhlanga owazalwa ukuthi umalume Khonthi akasekho. Lokhu kubikwe uhlangano lwezemidlalo lamasiko iNational Arts Council of Zimbabwe. Umqondisi lolu hlangothi umnumzana Nicholas Moyo ubika ngalifa
uKhonthi okwamalanga angu-10 adlulileyo ubegula azama amadokotela bekungani ubengcono njengani uya recover amalanga ngu-3 usukela ngomgqibelo nje kwangani kuyambamba kanjalo kulusizi lamhlanje ukuthi uKhonthi ekuseni wadlula sizwa silokhu kwesaba kakhulu ngoba industry yethu yama arts isilahlekelwe. Isikhala sikhulu kakhulu.
Umoyo uyaphambile landisa imbali kamuyi.
UKhonthi uqalise ngo-1982 into zama arts. Wa transformer yachinja yaba yamakhosi professional ngo-1988. Enamhlanje umuntu okade sengene ekuphakamiseni ezama arts ngama radio lama TV sizwa sisindwa amadolo anzima ngoba axeka
umpuli olodumo ubusi Ncube owecula leqembu leilanga uthi wasebenza nomuyi beqala kuvula emakhosi theatre center.
Mina ngimaze sesakhula ngisese kobulawayo imakhosi theatre sivule ndawonye ngahlanyela isihlahla somnyi esasimelele ama musicians wonke eZimbabwe. Ngacina ngithaya futhi khonapho ama-shows amaningi. Ubungisekela Khonthi la namhlanje ubulokhe ungisekela. Siyabonga ngomsebenzi owenzileyo. Lala ngokuthula qhawe lethu.
Imbongi enkulu Albert Nyathi uhlulukelwe okwamagama.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda andisilahlekelwe mina ngikathana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze kalale ngokuthula umfoka mdlala continue loving
ukhonto bedumeka kakhulu ngokuloba emdlalo kamabona kude omunye umlobo omkhulu wezingwalo umnumzana Dumisani Gumbo ubesazana kakhulu lomoyi
iart sizwa ngayo thina saqalisa iphose ngasikhathi sinye 1982 sihlangana United College of Education silabombongeni ngema labo phesi mthwa sisenza i-theater techniques and ama skills so swa developer sasindawonye yena sesiba le concentration ngabe political theater yiyo vele ayipushe okwesikhathi eside ezinjwa njalo uvalo lakathesa amadola axeka
umculi osakhulayo unkwali uthi wafunda ukuningi kumhlanga
ukwabo khonto womuntu nje okade efundisa ezama arts ngisakhula mina ma artist amaningi engibaziyo bakhulile emakhosi babe bekhuluma nje ukuthi ube ngumuntu olesandla esihle uma arts so hayi ngithi kalale ngokuthula siyayibonga imisebenzi yakhe yonke.
I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lemuli kamhlanga ngoba bathi badabuke kakhulu ngokufa kwakhe bathi konke ngomunye sibuze i-National Arts Council of Zimbabwe akwaziwa ukuthi umuntu uzabe kwanini njalo ngaphi. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Izakhamizi zemalokishi amaningi akobulawayo sivukele zingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe ikhansela yaleli dolobho. Isikhulumeli sikamunicipal waleli dolobho unkosikazi Nesisampo futhi bethule umbiwo ekuseni ukwazisa ngalolu hlupho. Unkosikazi Mpofu utshele Studio 7 ukubana bayaxolisa uzakhamizi ezehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi namhlanje njalo ichasisa ngezizathu ezibangele lokhu.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lase Fennel Booster Station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uza continue until 6 ebusuku and affecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukisela namhlanje?
Indawo eziningi ezikubulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli i-6J, i-rifle range, le-criterion asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala kutritha lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi ngani kade ngakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingelamanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezixakathekileyo?
Lama-browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapha hambe thela khona. Siphinde njalo sibe lama-water kiosk lapho sizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-boreholes lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Unkosikazi nesisampofu isikhulumeli sikamunicipal wakobulawayo lapho limuzwe ekhuluma ecingweni leStudio 7 ekulelo dolobho. Ibhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lithi selithengise imali yelitshe legolide edlula inkulungwane lengxenye 1500 njalo liza kwethula enye njalo ezinkulungwane ezimbili 2000 kuyona le iviki. Embikweni eliwethule lamhlanje ibhanga leli lithi ikomiti ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukubana ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi njalo sibiluthi abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama-gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemalene ngoba baye bethenga nge-806,000 RTG. So kutho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Khanya njengani singathi liyaphumele kodwa i-2000 gold coins so maningi kakhulu njalo banethemba lokuthi labo abazuza izimali ezidenge bayebephatha ukuthi basihlingele ama gold coins angikhona hathi ukuthenga ama-US dollars ku-black market. So engxenye bengalelisa amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduliyo.
Kahle kahle singathi ngobani vele abathenga imali leyo?
Ngabantu abasebizweni ikakhulu labo abazuza ama-contracts amakhulu lawana abazuza ama-Zimbabwean dollars. Uzabona ukuthi uhulumende ula ama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zim dollars ababengayisebenzisi kodwa njengani yiyo i-target market yangifuna.
Singathi iyasiza yini imali le yama-gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekubona kwenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe isehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-US dollars. Sibona khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha black market amaningi. So kutsho ukuthi idola laseZimbabwe liza appreciate in value ngamanye njengoba liyabe lingekho liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphumeya kuhlelo lokubalwa kwabantu elizweni olwe-census oluveze ukubana ezigabeni zemandebeleni kulabantu abalutshwana ukwedlula ezinye izigaba zonke zelizwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha kwele Libya kwalimala abambalwa kakubi namhlanje engozini yokudubuka kwetanka ebelithwele amafutha ezimota lalumatha umlilo ngenhla ngokuya ngentshonalanga yelizwe. Imbangela yokudubuka lokhu isadingisiswa ngoba leziphathamandla zezempilakase ezethule lombiko zithi lazo kazikabikwazi. Omunye wabancintisa kukhetho esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kweleKenya, uWilliam Ruto, ubikwa eqinisa umkhankaso wakhe wokudinga usekelo esiqintini eseKirinyaga County esigabeni eseMount Kenya ngaphambilini kokhetho oluzayo. IMount Kenya yindawo ebikwa ihlonitshwa kakhulu kwezamasiko abohlobo lwesiKikuyu abayibo abayisilinganiso esikhulu sabantu kweleKenya. Isithunywa isikhulu senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations Special Representative esikhangele umumo kweleSomalia sihlangene lomongameli wesigaba seSouthwest u-Abdi Azizi Hassan Mohamed edolobheni eleBadoya ngesonto. Lolu luhambo lwakhe lwesithathu ukwethekela lelo lizwe phakathi kwenyanga eyodwa. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele babikwa bephila le mihlobo etshiyeneyo yomkhuhlane we-hepatitis, ikakhulu i-hepatitis B le-C. Isilinganiso sokungamashumi athoba mnembili ekhulwini, 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila laso bengazi lokuba kwazi ukuthi balalesi sifo. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-hepatitis uhlasela kakhulu isibindi emzimbeni womuntu. Ubangelwa ligciwane elevirus elithi nxa lihlasele isibindi kaninginengi sibe sesivuvuka. Udokotela Lintwa Nyathi uthi lesi sifo sikumihlobo ethile ekhoqela i-hepatitis A, B, C, D le-hepatitis E. Yena-ke uchasisa kabanzi okubangela lo mkhuhlane.
Alcohol consumption, sharing of items with an infected person such as razor blades, needle, and even toothbrush.
Ilakho ukubangelwa ngokusebenziselana impahla ezifana lenaliti, amareza, lama toothbrush.
Uthe phakathi kwemihlobo emihlanu le e-hepatitis, imihlobo ye-A, B le-C iyo evame ukutholakala kaninginengi, njalo kumele abantu beqakathekise ukuzivikela.
Avoiding having multiple sexual partners. In the pregnant mothers, vaccination against hepatitis B is important.
Omama abazithweleyo kunene bahlatshwe injekiseni yokuvikela.
Osakhulayo uPrite Shoniwa wenhlanganiso yePolite Africa uthi basebenzelana labatsha bexwayisa nangengozi yezidakamizwa.
An area yokuthi if you ask most young people abathonyasoziwa ukuthi how is that disease spread.
Ungabuza abatsha abaningi nge-hepatitis B lulutshwana lolo lwazi.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association umnumzana Elliot Chintembo uthi bayajabula ukuba abakabi lodubo kulesi sifo ngoba besebenzisa imithi engelaso ethiwa i-hepatitis free noma bexwayisana lapha lalaphaya lamalunga abo. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization ithi ukusabalaliswa kolwazi kuqakathekile kakhulu, njalo ukuhlolwa lokwelatshwa kwabantu abalelisi sifo kube seduzane lozulu emhlabeni jikelele. Eyinye yengcwethi kwezentuthuko yenotho uDokotela Prosper Chitambara uthi usekelo lwemali emsebenzini yezempilakahle eZimbabwe lokhe lungakafiki kwisimo esidingakalayo.
Of course there's been a slight improvement in terms of allocation, but in terms of actual spending we are way below regional benchmarks.
Ukusetshenziswa kwemali le lokhe kukulutshwane silinganisa lamanye amazwe.
Abe World Health Organization bathi abantu abafika kuzigidi eziphezu kwamakhulu amathathu lengxenye 354 million baphila lalesi sifo se-hepatitis B le-C, njalo isilinganiso sokutshiya ngalolunye ekhulwini 90% bengananzeleli ukuthi balaso. Sona sibulala abantu abafika kunkulungwane ezintathu 3,000 suku zonke emhlabeni jikelele. Lo mhlobo uphinde udale izifo ezifana lesifo sesibindi lemvunguzane yesibindi. Inhlolisi isenziwa ngomnyaka ka-1997 yaveza ukuba isilinganiso sokwedlula isikhombisa lengxenye 7.7 yabantu babetshengisela ukuba lesimo se-hepatitis kuhlobo lwe-hepatitis C, kanti isilinganiso sokuphezu kwe-10 ekhulwini 14.1% betshengisela ukuba le-hepatitis B. LeZimbabwe lithi liphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle lokufuna ukwakha izibhedlela ezedlula ezingama-30 kuzabelo leziqinti elizweni. Amazwe omhlaba ananza ilanga ele-World Hepatitis Day mhlaka-28 Ntulikazi minyaka yonke. Lonyaka leli langa linanzwe phansi kwendikima ekhuthaza ukuthi imisebenzi yokuhlolwa lokwelatsha ibe seduzane lozulu ethi bringing hepatitis care closer to you. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zelokitshini lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokitshi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zilobe incwadi yezikhalazo ipetition esayinwe ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengiswa kotshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesinye sesakhamizi sezizinda, uMnumzana Ray Phiri.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise kokoRichard, endaweni okuthiwa kokoRichard Complex, lapho kule kwangumashopshop okuningi-ningi barenta khonapho. Laba bemigalo ibude bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha kuBekhart emuva kwebhutsha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as obo grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu obo form 4 laba ama local form 4 khona lapha, khona lapha benhlati begcwala khonapho. Indawo le bekuyindawo edingcwelile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha, njengoba sisizwa kuthiwa yibhutsha ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye, lapha amantu bekungeni indawo ingena order. Njalo kuthe ngemva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolisi. Kodwa amapolisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babalo kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebusha sebethwele amaphepha bhekhi izinyama. Lapha kwabasobala ukuthi khona no sebedizwe. Sithi nxa kuwareportwa bephonga ubuya bebuyele. Ngemva kwesikhatshana lapha before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio. Hawu, abantu bacela sebebona ukuthi hayi lapha kulokudizwa nokuthize. Bayafika kumphathi we-station, i-police station. Hayi, takwakuzanga kwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo, lakutshengisa ukuthi laye ebengumuntu ode edizwa. Abantu basesithi hayi thina sezisadinwa ngokuthi silungisise indawo yethu, ngoba indawo le indawo engcwelileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho. Indawo le bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela. Indawo le ungabantwana kuloku ngobuKristu okhograde 6 njengoba ngitshilo, ngena ukuhamba-hamba labadala emacansini lapha, imikhuhlane sisibanengi. Le tshabalala clinic isirekhoda i-high level ema-transmission diseases, especially from this particular place esisizinda, ngenxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu, obokhulu abama-50s laba-60s bengakhethi. Labo bokhulu bangikhona bebengelanhloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana kuloku okuncane, kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lo mzukulu wakho, asokuhlola lokhu na ikuzulu lingasani. So kuthe sokwehlula into zamapholisa lezi, izakhamuzi zaqonda kona ngalo ucommissioner, zabhala ipetition yasayinwa ngama-residents esizinda through i-resident association. Bayihambisa khona ngale e-police station commissioner, bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself. Bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kuyinto lokho kwemigalo, ngoba khangelanini kho sisi ivuliwe imigalo, so labantu abaningi beloko bebulawa bevela khonapho emigalo. ngani ngasezi lilungisisa indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho sifake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda indawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezwaziwa ngumpresident kugaya bona abantu bazithulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange wathatha isikhathi esithi ngoba ababesebefake ibonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sisayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu hawu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona ethi ukuthengisa utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengula kwabesifazane abayisiyagalombili isikhathi sinye ngolesine eJohannesburg kwele South Africa sekubathiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixoku labalingisi abagoqela abesilisa abalishumi labayisifazane abalishumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenziyo eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixhuku labesilisa abedlula ishumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwengula abesifazane abayisitshiyankalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa uleminyaka elishumi lasiyagalolunye 19 udlwengulwe ngabesilisa abalishumi betyintyana. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sihlakalo sakuqala sokudlongulwa kwabesifazana okufaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje estradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje isisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Umunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlungulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Shabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze into ukuthelwe enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu mafowethu asihloniphele abantu bengomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma esesweke okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezinye indlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ntambo ogatsha lomapholisa uMnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotyeketya
abasiligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa ina.